Ya, hayi akukho kusekelo sombuso ngokubona kwakhe, kodwa ke izinduna zikhokhelelwa yinkosi. Ikhona kwamele ukuthi bekwazi ngowakuqala. Ayibani inkosi yona leli seMashonaland khona ngale kade ezayivuma. Okukhona yibona ikuqinisekile sibe ukuthi ku-constitution kakukho, kodwa ke nxa uvele uthe wagamula isihlahla usidonisa lamahlahlahla, meaning to say inkosi yona le iyabe ivele layo imele ibe khona, kuyafakwa lokhuyana ku-constitution bese bekulungisa ngendlela. Ngokwakathesi la inkosi nxa ifakiwe i-constitution ingekho, amalokhuzena ayo ama-functions enkosi ayaphica ukuthi khona iyabe izasebenza njani, iripota kubani, izinduna ziripota kubani, and so forth. So khona lokhuyana kuyayenza ukuthi lapho kuphazamiseke, kodwa-ke kungaze kwathiwa lokhu akusoze kwenzakala eZimbabwe. Kuyafakwa ku-constitution. I-devolution leyayingekho emakhiweni, yayingekho kuzalo kumbe ebantwini, kodwa-ke abantu benza kukhophake ukuthi i-devolution ifakwe ku-constitution, abayi-implementi ngabomu, bese befake ibale lithi decentralization and so forth and so forth. But that is devolution. Kuyabe kudingakala ukuthi khona itholakale ikhona. Decentralization le bayikhulunywa yona leyo ukuthi yabaye bezabe ifuna ibale elipholileyo kuyafana nokuthi hey wena nokuthi hey, kuyafanana nokuthi salibonani kumbe nokuthi linjani, kuyafanana kumbe ungathi yona good morning kumbe uthi morning kuphela, kuyafanana lokhuyana nokuthi ukuthi khona ibale yabo lisebenzise njani. Kodwa-ke asonto okuthiwa khona ingahlupha leyana sokungazokuthi ihlukuluze abantu ukuthi hey njani njani, kuhlalelwa phansi abantu bebonisane ngomdabu, into zomdabu leziyana ezingelani lombuso kahulumeni. So kabakuvumele lokhu ukuthi kube khona ku-constitution.
Ye, kodwa-ke ukhulumile lapho kubana ayisiko kokuthi babandlulula ngomhlobo, ngoba lasesishoneni bakhona ababefuna ukuvusa ubukhosi bukamunu Mutapa babayalela. Uthi ngenalo?
Babebalela khona lokhuyana ngobana bona ethi political side bafuna ukusebenzisa izinduna ukuthi khona izinduna lezi zibakhampanyele kuma-elections. Ngaso kule nkosi, inkosi kayingeni entweni yezombangazo. Induna lezi bazisebenzisa kwezombangazo bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona izinduna zincindezele abantu eziqintini zabo, ezabelweni zabo, ukuthi bevotela yona izami. Into engalunganga yona le induna yipolisa lisotsha, akumelanga kuthiwe khona kuvotele izani kumbe ukufakwa njengesitrakthi esikhampenela izani. Umkhuba wona lo kawupheli wona lo.